ikudibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Love Momoyo owayengusomlomo wecala lephalamende ekhuluma ke ngebandla lakhe elitsha alisungule ngemva kokusuka ku-MDCT. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi igama lenhlanganiso yakho wayibumbayo yezombusazwe ithiwa yini?
Ibizo lenhlanganiso yethu kuthiwa United Movement for Devolution, UMD.
La faka yini abantu ukuthi bancintise lo umnyaka kukhetho luza?
Yes, faka abantu abamela idale lephalamende abalitshumi lasicane nembili, sazofaka abalitshumi lanhlanu labo kuyibo bamele idale le-council.
Ya, ungasitshela ukuthi injongo yenhlanganiso yakho ngeyani kahle kahle?
Yini injongo yethu njengebandla ngeyokuthi sithuthukise izigaba ngezigaba ngokuchiyana kwazo. Sisebenzisa isisekelo sombuso uchapter 14 lapho ovumela khona ukwehliswa kwamandla esiya ezabelweni. Yikho esikukhangelele njengenhlanganiso okwakuqala ukuthi amandla kayehle lapha akhona ikakhulu ku-central government khona le dorobheni leHarare ebuye kuziqinto ezijiyeneyo amandla abantu bebe lamandla wokuthi bezinakanele befake inhlelo zentuthuko. Okwesibili, abantu kumele bebe lamandla ukuthi imithethwanyana nje thize bebe lamandla ukuthi bezifakele imithetho kuyo ezabakhangela ngendlela abafuna ukuhlala ngayo. Njengoba nje kuvele kukhona ku-constitution lokho. Yikho esikhangele kakhulu ukuthi inhlanganiso isebenze kanzima ukuze i-constitution yeZimbabwe njengoba ikuvumela ukuthi amandla ehliswe nakanye ehliswe efike ezabelweni ngokuchiyana kwazo. Sikhangele njalo ngodaba lolu oluhluphileyo, udaba lokuncindezelwa kwemihlobo nabanye abantu bencindezelwa imhlobo lo okuyiwo omnengi kulele lilizwe. Thina njengenhlanganiso sithi uncindezelo kasilufuni, kungabe kusezifundweni, kungabe kuyikuhlala kuhle ngemakhaya, kungabe kusemsebenzini, kungabe kwezentuthuko. Thina sikhangelela ukuthi kungelancindezelo uncindezelo lwesilalo okweminyaka engamashumi amathathu lasifica mina mbili silokho sathola uzivuse uncindezelo lolu luphele. Sikhuluma nje kusobala ukuthi uluhlu lolo lemandebeleni lusalele emva kakhulu kwezentuthuko, kungabe kwezemfundo, kungabe kwezokusebenzi, kungabe ngezemabhizinisi, isalele emuva ngenxa yoncindezelo lolo esikhuluma ngayo. So thina njengenhlanganiso sithi kasifuni ncindezelo, abantu beZimbabwe isisekelo sombuso bayalingana, asihloniphaneni sincedisaneni ngokulingana.
Lilamalunga amaningi na, njalo ungasitshela ukuthi avela esigabeni semandebeleni kuphela na?
Inhlanganiso le yinhlanganiso yelizwe lonke jikelele, but kusobala ukuthi nxa uqala ulutho luqala lapho luqale khona, njengoba nje nxa ungaqala umlilo uyaqala lapho uqalise khona ukubasa. Kunethemba ukuthi usuka lapho uzamemetheka umlilo ubamba izindawo zonke. Kodwa kakutsho ukuthi libandla lemandebeleni kuphela, libandla leZimbabwe, libandla elikhuluma ngezinto ezikhathaza lo muntu ongekho kwelemandebeleni. Ngoba nxa sikhuluma ngokuthi amandla ayebantwini ayintuthuko, lamandla okuchiyana kwawo, sikhuluma ngenhlelo zenezo zibona senzakala kwele Manicaland. Sike sabo lamadalimana khona ngale umtshato Diamond, sabo lamaye amadalimana akade khona eMarange, lapho esibone izakhamizi zakhona ngale zithukuthela ngenxa yokuthi besithi khona amadiamond laka abancedi ngalutho. So into esikhuluma ngayo thina nxa sikhuluma kwehlisa sisamandla ebantwini, lokuthi inhlelo zentuthuko zibanjwe izakhamizi luhlupho olukhona ilizwe lonke jikelele kasilohluphe leMandebeleni.
Manje amalunga enu okwakathesi liwatshela ukuthi umongameli avotele bani?
Okukamongameli yinto elizwe lonke ekhathaza uzulu wonke, yikho-ke lokhu kuya ngesifiso salowo umlandeli ongumlandeli we-UMD ukuthi yena ufisa ukuthi kumongameli evotele ubani, kasincintisi kumongameli welizwe. Yikho abalandeli bethu bakhululekile ukuthi bevotele lo abasibona ngathi engalalela ngcono izifiso zethu njengebandla le-UMD.
Kulezinye inhlanganiso esigabeni seMandebeleni ezile njongo efanayo ezifana labo Mthwakazi Republic Party labanye abanjalo, liyasebenzelana labo na?
Ya, siyasebenza ndawonye, siyahlala le mhlangano siyanguya kwezikhathi lamabandla atshiyeneyo ale nkulumo efanana le yethu. Kasehlukananga kangako, kodwa esingabe sehlukene kikho ngamaqhinga okuthi kanti lokho esikhuluma ngakho esithi kwehliswa kwamandla sikufeza njani.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga ithuba leli enditholileyo ukuthi ngikhulume labalaleli. Engilethemba ukuthi sizaqhubeka siloko sikhuluma labalaleli ukuze bezwisise ngokugcweleyo injongo yebandla leli esithi United Movement for Devolution. Ngiyabonga.
Hayi, nathi sibongile. Lo-ke ngumnumzana Love Momoyo owayengusomlomo wedalela ephalamende ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.